sikubonge kakhulu ke lokho njengebandla ukubana uhulumende la useze wazama imizamo yakhe kanti njalo sibonga kakhulu lelizwe lase China kodwa siya kunanzelela ukubana imithi le mlutshwane kakhulu nxa sikhangelele kubana kumele kube yiyo ezaletha ukuba umuntu wonke weZimbabwe avikeleke ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekutheni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yiWorld Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omningi oyamukelwa ngamazwe amaningi ekuthini imithi engasiza ukudlula yonke yipi labo zochwepheshe bethu besayensi baphatheke ekucubulungileni ukuthi igcikwane lele leCOVID okuthiwa liyahlupha elivela eSouth Africa linganqotshwa yiphi imithi ngoba kulwe ebuyileyo asizange sithole isiqiniseko sokuthi iyakwanisa ukubana imisane legcikwane leCOVID ikakhulu elivela kwele South Africa. Ibandla libuye ladikita njalo indaba yokubana kungakhokheli amasela ekuthini athathe imali kahulumende lapho sokumele kuthengwe le mithi kwamanye amazwe. Uhulumende simqaphe ngelihlo lokhozi ukubana angayeyeli yekethisi intambo kube lohwaphilizwe kube lokudliwa kwezimali ekutheni abantu kumele bathenge le mithi bahlatshwe ukuze basile.
Ubekhona yini unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe kule umhlangano njalo sewamukela yini ukuthi abe ngomunye wabasekeli benkokheli ye-MDCT?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ubengekho emhlanganweni njalo udaba lokuthi uyamukela kumbe kamukeli ukubana ungumsekeli kamongameli udaba olwaqedwa yiCongress ka-2014 lapho wakhethwa khona njengomsekeli kamongameli okusho ukuthi eseswele inhlanhla ke ku-Extraordinary Congress le edlulileyo ukubana akhethwe njengomongameli ubuyele esihlalweni sakhe asikhethelwa ngabantu ukubana abe ngumsekeli kamongameli.
Siyabona njalo ukuthi ligcizelele ngodaba lokuthi kuxoxiswane lohulumende olwe dialogue kodwa abanye basola ukuthi nxa kungelabandla le-MDC Alliance inkulumo lezi azifezi lutho. Ibandla lenu lelezanu PF kungani liyavumelana okunengi?
Iqiniso mphephethwa yikuthi akusilona iqiniso lokuthi sivumelana leZANU PF kikho konke lokho kukhulunywa ngabantu abafuna nje ukuthi bangcolise ibandla le-MDCT ikakhulu abantu ababe kuZANU asebaphumayo asebekwamanye amabandla. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bonke bayayidinga inhlalakahle kugoqela abasekeli bakamnumzana uChamisa abasekeli bakababa uDouglas Monzora abasekeli babo khokheli bonke nje bezepolitiki ingakho thina njengebandla sithi kumele sihlalisane phansi sibe lengxoxo eqotho egoqela wonke umuntu njalo engela migoqo engavalela ukuthi kube lokuxoxisana okukhululeke ngileyo ngaleyo ndlela siyatsho ke ukubana ubaba uChamisela kumele abe khona wonke umuntu oweZimbabwe ongumntwana weZimbabwe esizalwane seZimbabwe olokwenza leZimbabwe ngekuchiyana kwethu langezihlelo zethu zempilo kumele sibe khona ukubana sikwanise kubana sixoxisane sibone ukuthi sivumelana kuphi lohulumende asivumelani kuphi lohulumende yikho ukuza sinika isixazululo enhlupheni esilazo ngalesi sikhathi isikhathi sokhetho singakafiki.